Ngikhuluma nje kugcwele bangilalele ngikhuluma ngibizwe lakade izibhola liyakhuluma ngemuva.
Ye manje nxa abantu begcwele ababhadaliswa yini izimali njengoba kuyaba sekugcwele abantu babephonga ukuhlala nje?
Ababhadaliswa kwezindawo kodwa umuntu wonke uyakhuthaza ukuthi athenge loba idrinki loba-ke leke esithi i-soft drink. Abanye babengelayo la ugcina ubazwele ukuthi hhayi ngenani lihlale phansi. So ngikhuluma nje abanye bahleli phansi nje abagole ezitulweni bahleli phansi babukele i-TV. Yaba sebequma ngase ubuyele emalokithini ngenyawo.
Ungasitshela nje ngamafitshane ngomdlalo wona lo ubhekileyo kathesi ukuthi uhamba njani?
Umdlalo lo umdlalo omnandi kakhulu, umdlalo we-Netherlands leqembu lele Australia. Abantu abane bebekhalela ukuthi hayi i-Netherlands yabhuqa i-Spain 5-1. Ngakho namhlanje ubibane ko-Sterling athake loba ngetshumi. Kodwa kunjalo sesibone lokwenzakeleyo nje ngemva komzuzu wamathuba amabili 20 minutes iwarobhene lo mdlalo omkhulu wase-Netherlands osowashawa yakhokhela ke i-Netherlands. Ngemva komzuzwana owodwa nje yabe isiphendukile njalo la i-Australia ngumfana othiwa ngukhayili okwadlala engidlando sowabuyelayo kebe i-Australia washaya